sithethi na sokube lo tjiki lo bhanqa zithobelene akusela echovela emuva lokho kubangwa ukuthi abanye bethu ku global political agreement abebandlalezana u PF bahambe bona bayabhala mhlawumbe singathi sisekelo esitsha ngoba lokho abathi bafuna kukhutshwe okunjenge devolution okunjenge dual citizenship lento ezinjalo eziningi kakhulu lamandla amaningi ayekhutshiwe kulo oyabe ngumongameli welizwe abafuna ukuthi kubuyiselwe njalo ku-constitution thina sisithi akusikho okufunwa ngabantu ngokukhangela kwethu lokho okwatshiwo ngabantu ngesikhathi sibhoda sibuza imibono yabo osokusele ukuthi lo ongakucakulula ngulo owaqanjwa yi-SADC le-Africa Union ukuthi abe nguye oxoxisana labantu beZimbabwe nxa sebefike lapho asebethethe amanxa khona asebebhajwe khona ukuthi abadonsi abakhiphe lapho asebebhalelwe khona edakeni sesimelele nje ukuthi saziswe ngelanga losuku lokuthi umnumzana uZuma ungafinyelela nini ukufika eZimbabwe ukwenzela ukuthi sizoqala umsebenzi wakhe ukuthi ahlalise abantu etafuleni ubhonqulwe ukuthi lokhu okungani kuludubo ukwenzela ukuthi siqedisise masinya lo msebenzi wokwenza isekelo sombuso esitsha seZimbabwe.
Yena ubaba uZuma libona esenelisa yini ukuxazulula lolu daba?
Okokuqala kumele unanzelele ukuthi iZANU PF isese lomkhumbulo nomakano wokuthi isese libandla elithi lingakhwehlela wonke umuntu abanjele uphepha. Lokho yinto esedlula kudala yikho sizesenelisa ukuthi sibumbe uhulumende so lokho kutshiwo iZANU PF ukuthi kabasoze bavume yinto abayitsho nje ngesifiso langomlomo kodwa siyazi ukuthi sokufike eqinisweni kuzavela obala ukuthi akukanto entsha engaziwa ngubani sinethemba kakhulukazi ukuthi iqiniso njengenhlala yenza yilo elizakhulula konke lokho okubophileyo ekubunjeni kwesisekelo sombuso.